So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mfufu 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale bele COVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane lendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Abakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landani. Njalo nasesibuya ku-coronavirus kule coast,
izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi oluthile ngokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19, kodwa zithi isimo somnotho eZimbabwe yiso esenza kube nzima ukubana zilandele izikondiso zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebezinkulungwane ezedlula ezithobami nembili, 8,159, asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe, kwasila inkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,683. Ezwekazi le-Afrika, leli gciwane lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1.7 million, labulala inkulungwane phose ezingamashumi amane, 39,925. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amane, 40,485,384. Ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1.1 million. Kubika abekolijini leJohns Hopkins University laseMelika. Kuthi ke ingcitshi zezempilakahle eZimbabwe zithi loba nje inani lasebetholakale bele-COVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende angayekethisi imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane lendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane, kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi zempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba sebesiba balutshwane abantu asebebanjwa lomkhuhlane, kodwa zithi kuningi okusamele kwenziwe ukuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Henry Matsorera yena uthi kuzamela abezimota zokuhambisa izitolo lezikolo beqhubeke ngemikhankaso yokuvikela uzulu.
There are some lessons that we must draw from this.
Kusobala ukuba abantu bayathelelana i-COVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiyo yodwa into okumele yenziwe. Sihlole lomkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo lomkhuhlane.
Land where there is COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini bemaphandleni, bona abayekithisa iziqondiso zenhlanganiso ye-World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
bonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalomkhuhlane kumele ahlole. Kumele abantu bahlole sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolomkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to our heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uzulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lelelakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana
inani njalo labagula besila kulomkhuhlane liqonge ngesilinganiso sokungamachumi athoba munye munye lana ekhulwini i-94%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi oluthile ngokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19, kodwa zikhala ngesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle, ezithi yiso esenza kube nzima ubana zilandele iziqondiso zokuzivikela ezabekwa nguhulumende labenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, WHO, ezijonge ukuvikela umemetheka kwegciwane leli. UNkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alila mali yokuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha eTsholotsho laselubanelade sisebenzela khona, into abasebeyizwile, kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nxa kuthiwa akugqokwa ama-mask, nxa kuthiwa emavinkilini lapha akusanithayizwe, abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanithayiza njalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi nxa uhamba njengase-Tsholotsho Business Center laphana, amashophu engawangenayo anzaye ngibone kusanithayizwa, ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week. So sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landani njalo. Nxa sesibuya ku-coronavirus, kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele ukuthi kube lama-PEs, sesithola ukuthi lasemaklinikhi ama-PEs akula. Uthole ukuthi izakhamizi azila ama-PEs, sebephonga ukuvala ngakhonko abalapho nxa besiza ezindaweni eziyabodolobheni.
Siyabona phela isibhedlela njalo amaklinika endaweni ezijiyeneyo bake bavala. Nxa sesikhangela okwenzakalayo emaphandleni, isibhedlela njalo amaklinika, bona how are they handling it?
Lapha kulohlupho oluzwayo, ngoba isikhathini esiningi nxa sixoxisana labantu especially abekutsholotsho, babesitshela ukuthi hayi, yabona lapha iklinikhi yethu esilayo nyokuphonga ukuthi awusoze uthutshe etsholotsho ungarifeywanga. Etsholotsho labo befike bekutsho ukuthi akula nto esingayenza vele, asilamagetsi la, hamba empilo. Uma bebuya empilo vele sithina silohlupho lokuthi amanesi bengekho emsebenzini isikhathi eside, njalo ama-PEs akhona abawatholi kuhle, kuyashota izinto eziningi. So ukushota esikubona edorobheni nase siye ekhaya vela kulapho.
Sesithinta-ke udaba lokutholakala kwamanzi emaphandleni-ke, amanzi ayatholakala na?
Amanzi kathi esikunzima, abadala bayakhala ngokuthi into leyo kuthiwa yi-climate change le, izulu njengaselupane besithi izulu thina saligcina 4 years ago, into okuthiwa lizulu. Uzathola ukuthi khona ubuze badala lincalisithi laligcina 4 years ago, kuthiwa hhayi thina saligcina 2016. From isikhathi sonesana kuzofike kathesi akulazulu. Inkinga esikhona yikuthi kathe simhlabathini sokomile, uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi ku-35 meters, but aleso kumele uphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi sibi. Then ubusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elupane laphana wayesitshele sithi khona i-ward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugezi, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingaqhawulani kakhulu, ligeza izandla lani lani, hhayi khonkana kuhle kube ludube, ngoba umuntu yahle kutshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away. Uthi ubona ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga.
Etsholotsho njalo elupane izinto zime njani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona ukuthi kulesinye isikolo esadlula kiso kwakungabo-11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right nxa sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna nxa izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana libafundisayo from umkhuhlane onjengalo we-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesinye isikolo eTsholotsho lapha, sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo i-PEE lama-sanitizer, but for a specific inamba encane nje umuntu la esebona ukuthi ah lapha kulohlupho la ngono mphathise lami ngale indlela le ama sanitizer la.
Unkosi khona dibithi ngomsakazo we community podium TV limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we studio 7 ecingweni esecholotsho.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter, unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko, u-Permanent Secretary, uMnumzana Nick Mangwana, uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu, US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende, kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhalelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile, i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe, kumbe umuntu oyabe bhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection lapho esiqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine. Izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengaye emsebenzini. Zilukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe seWhite House ngomvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu we-rally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni le-Lagos ngomvulo lapho abavimbe igceke lendizamtshina.
Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqhakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlalakahle yabantu ezifana lezimpilakahle, ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizimusi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuya kupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iye-primary le-secondary lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. lanxa kungasakali ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza ihlela njani ibudget ka 2021 uDube uthi kumele afake imali enengi kuhlelo zamanzi lezempila kahle
esikhangela ukuthi uhulumeni awuqadekise kakhulu indaba yamanzi njoba sonke siyakwazi ukuthi amadam la isithupha akhangela ubulawayo kaseneli so sikhangela ukuthi uhulumeni aqakathekise ukuqediswa kwedam igwayisha ngani dem leliyana okwesibili sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi kobulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela
abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 Nansi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana kwathiwa ama cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama business. Ngakho kumele ke siqalise kakutsha sidinga ke i startup capital yokuthi ke njengama informal traders kubela lapho esiqalisela khona. Liyana ke ngicale ngayi cushioning allowance kwakuqale kwathiwa sizayiphiwa i 180 zim dollars. Imali leyo khathe sendleqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo sithola abayanga kwi-informal sector abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi sibona abayanga bayezikolo ezikahulumende ezingala izinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe
sethula uhlelo lwakhe oluphathelane le-budget le ngeviki edluleyo umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthela nxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uza khula nge-7% ngomnyaka ozayo Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-US$7 billion phandle kwelizwe ama-exports nesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu useneliseka ngoba amankampani amanengi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwale lamfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo awugcwale lamfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe ama-factory lawo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe uMnangagwa laye engu-minister kamgabe bebulala besenze njalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye uMnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2023.
Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Unduna Nhlanhla yamangwendi weni ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yinduna yentaba zinduna nguhulumende emthethondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho ezinengi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo ukugugudeka komnotho ezombusazwe lokunye. undiweni oyelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhelithane uthi kuyamangalisa okwenziwa inhlanganiso yeMathebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugu Rahundi. Asimuzweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugu Rahundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Ukhangela ubukhosi jikilili jikilili ungafika efela busi kumbe kimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi kungaba lenkinga ezikolweni inkosi meli bekhona inkinga eclinic inkosi meli bekhona izilimo azithutshanga inkosi meli bekhona kube lomkhuhlane inkosi bekhona imtshado inkosi bekhona amangcwabeni emfeni inkosi ithinta yonke into so akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba ake liqondise indaba yenu laphana ayihambi kahle sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu nalokho nxa ngakwenzi lokhu hayi babadube ngaba ngcono ngigaxe ijazi yami ngibuyele lapha eNgland ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibiluzwe sibili kule ntshungutshu yokuthi wathi ngimele abantu ngibe induna yabantu kuyini?
Baba Dube ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa nto omdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okunengi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwela kithi. Ngiyabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha. Indaba singafikanga lapha. Yiyo into engichovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngelihlo liphosa lapha ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnanga ulungisa kuhle yini langodaba lokhu around lolu? Usokuthiwa sokumele kugejwa abantu amangcwaba alabo bantu ababulawayo.
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni. Ilizwe leZimbabwe alihlalanga lodwa phakathi kwelwandle ukuthi alithinte ezinye izizwe. Lathi singaphakathi kwezizwe ezizwe eziningi. Izizwe zonke zavuma ukuthi ungenza icala elinje kumele kuvulwe inkantoni. Inkantoni le meli lethe izibotsho abantu abenza amacala wonke lawo. Lawo bazivikele phakathi phambi komphakathi. Wonke kubhodle ngendlela le. Yikho ke ukugijima lokhu ukugebha amangcwaba yikudiliza evidence ukuthiwa evidence ngesikhiwa. Ukuchahaza nxa inkukhu ichahaza bajonge lokhu kuchahaza. Akusizi lutho akusikho lokhu.
Soke singathi uhulumende ubona ngani nxa esenza akwenzayo kulezi nsuku usebenza njani labantu uhulumende nxa ukhangele wena njengoba kukhanya ngani kukhona ukhona wena ukubona njani?
Hayi ngibona ngani lapha bawadube ukuthi ngiyadana mntu omdala ukuthi uhulumende wakithi usekhethe impi lathi thina bantu yena usezihlengile wahlala eqaqeni iZimbabwe yonke yabaphansi ngaphansi ngale wayikhetha leyo impi kanti uhulumende ukhethwe yithi isithunyo sethu kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu yikho ke ukhatshana labantu kakhulu khatshana
kumele kwenzweni pho ndiweni
the transitional administration yinto esifuna khathesi into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu omdala ngakutshela ngingachaya amathambo ukuthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile asifuna ukuzwa ukuthiwa nge-government of national unity hayi le into asifuni isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU Juliana kuke asifuni ukubona into leyo noma kanjani thina sifuna i-transitional administration.
Loge bekungunduna Nhlahla yamangwe ndiweni yomango wendaba zinduna limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini leviwo eNdebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Zisithi lokhu kulakho ukudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusibanga sesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli-COVID-19 lingemuva nje kweHarare eyiyo ekhokhelayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHarbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo usola ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho lasemakhaya ezakhamizi.
Sesilenkinga koBulawayo sithola ukuthi esikhathini esiningi sokulengcekeza ikakhulu edolobheni lakoBulawayo masikhayele senta laphana okutshengisela ukuthi okuqala amabhimu ayeneli. Okwesibili lathi njengezakhamizi sesingamachapa sokulobuchapha ababungekho kudala kuyabe kuqakathekile ukubana i-council ijezise laba abangcolisa uBulawayo. Lathi njengezakhamizi sibone ukuthi sigcina uBulawayo ehlanzekile ngoba uBulawayo wayevele eyindawo ehlanzekileyo asikwazi ukuthi ukungcola lokho kuvela ngaphi.
Unkosazana Siphiwe Nyathi isakhamuzi sesizinda koBulawayo uthi kumele umunicipal abone ukuthi angathatha nyathela bani ukulungisisa lumumo.
Ayibe sicela ukuthi i-city councilor isisize bakithi sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu. Esizinda asodoti encane lapho abathwala izibo omabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwala izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola plan ukuthi beyenze njani. Sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonaphana. Kuthi kunuke endlini ngamabhimu. Kuthi kunuke endlini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi umunicipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota. Izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjengefuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level. So endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela singalahli izibi mahlayana asigcine nini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya. Siyakhupha zonke izibi siyathatha akula umuntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahle izibi mahlayana lathi fuel yethu njengecouncil kwesinye isikhathi yabe ingafikanga kwesinye isikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangkhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is ayi interruptwanga
leli dolobho lithi njalo umthwalo okumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi kundinyeko ezinjengokubuthwa kwezibi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.